Iningi labangene umhlangano owemining indaba bathi amankampani amaningi ephula amalungelo ezisebenzi ngendlela ezinengi. Omela izisebenzi ezembayo ngaphansi kweZimbabwe Diamond and Allied Mining Workers Union, umnumzana Isaiah Marambire uthi iholo eliholwa ngabembi liphansi kuleli semthethweni.
Kuthi kumele ilandelwe. Enti nxa ilandela kuthi ukuthi isebenzi sile malungelo aso. So amalungelo lawo asalandelelwa ngendlela yokuthi nxa sithi minimum wage sikhuluma ngomholo okuqala owangaphansi kusisebenzi esisebenzele mining uyi 355 US phose nxa ungakwanisi ukubhadala 300 US uyakwanisa ukuthi uthi half-half.
Umnumzana Philemon Mgwela olenkampani yokwemba igolide lelithium eGwanda leMberengwa ukhala ngokuhlukuluzwa kwabesifazana emigodini.
Mina lezinto ama challenges abahlangana nawo kuma investors la abuya ezomayina endaweni zabo ukuthi ama China babuya bamidisa baya abantwana ababuyile abafazi babo. Bafika bamithisa abantwana, bathelela abantwana umkhuhlane njengebhigida sizile ukuthi abantwana bathelela umkhuhlane wathi ngidiscover ukuthi it's a sexually transmitted disease yavele eChina. Bagcina besebuya le treatment from China futhi abantwana bona lawa.
Umnumzana Malvin Daga, isakhamuzi sasewange, usola ukusetshenziswa kwabantwana emigodini eminengi.
Njengoba amaChina abefuna abantu angani abafundanga, abefuna abantu angani ababuzi imibuzo. So sikhangelisisa khona lapho, sananzelela ukuthi abantwana laba bathi sebeqasile ukungena umsebenzi kubo 2020 somewhere there. Basebenza abanye susela last year, that is 2022 to 2023, baqalisa njani ukuqotsha imisebenzi. So kathesi sokuyinganisa kuyiproblem futhi again, because umntwana lowana one wayesebenza two kasaqedanga isikolo. So kathesi okhangani ukudubeka lokuyana futhi sokubuya futhi.
Ilunga ledale lephalamende elikukhomidi yezemigodi unkosikazi Jasmine Tofa uvumelane labaningi ukuthi amankampani abokuza eza lenhlupho
ukuthi abantu beZimbabwe labo bayathola ithuba lokumayina ilithium njengenzalo zeZimbabwe because kathesi njengoba usitsho ukuthi amaChina yiwo singathi yiwo bodwa abathole ama claims awe lithium balutshwane bayabaleka nje abethu abathole ama claims bona bakhuluma ngokuthi amaZimbabweans gabala mali yokuthi bamayine ilithium. Kodwa abantu abaphansi bayaphikisa, ngayisithi abaphansi abaku-ground, izakhamizi ziyaphikisa, zithi zona lazo ziyayenelisa ukumayina ilithium yona le.
Isikhulumi seZimbabwe Environmental Law Association, unkosazana Clarity Sibanda, uthi uqakatheke kakhulu umhlangano we-mining indaba.
IZimbabwe Alternative Mining indaba luhlelo olwaqala eminyakeni edlulileyo lapho esibuthanisa ama-communities, ama-NGOs, ama-parliamentarians kanye lama-government ministries labanye abehlukeneyo ukuthi sikhulume ngendaba ze-mining kanye lezinhlupho ezihlangana lalabo esithi ngama-mining host community. Ekwenzeni lokhu siyabe silenjongo yokuthi siyenelise ukuthi ama-mining communities ayathola inhlalakahle kuvela kuma-resources abalawo.
Inhlanganiso ezilwela amalungelo wabakumsebenzi wezemigodi ezigoqela iZimbabwe Environmental Law Association Center for Natural Resources Governance, European Climate Foundation leFrederick Ebert Stiftung abaqoqe lumhlangano bathi bacabange ukuqhuba ukuze kuphunywe lamacebo okumelana lenhlupho ezikhona emsebenzini lo. Bathi njalo kusobala ukuthi inhlupho lezi ezinye zazo sezibangwa ngamandla ekuguquka komkhathi. Umhlangano wezokwemba walonyaka ungenwe ngabembi abanini bemigodi, izakhamizi, abafundisi, amakhansila kanye lamalunga edale lephalamende. Isihloko somhlangano lo sithi a just energy transition, solutions for community potential and participation. Umhlangano lo ugqitshwa kusasa. Ngimele iStudio 7 iwobulawayo, ngingu Anastasia Ndlovu.